Kulabanye abantu abasebenza ngesikhathi sekhefu lePasika abathi kuba nzima ukuhlangana lezihlobo labangane. Bathi imisebenzi yabo kayibavumeli ukuba bathakazelele amakhefu atshiyeneyo. Omunye wabo ngumnumzana Thandazani Chababa. UChababa uthi okunye njalo yikuthi umngcele welizwe leZimbabwe uvaliwe.
Hayi, lePasika yehlukile. Mina ngicabanga ukuthi kwenziwa like isimo secoronavirus. Abantu bavalelwe ungathola le border la ngicabanga ukuthi se official ukuthi ivuliwe manje so ukuye ekhaya kahle kahle into expensive kakhulu okwalonyaka so ukuthi uma usiye ekhaya zofuza ubhadala imali ezingabo 2000 rand ukuthi udlule lapha eborder so ugcina sokusiba nzima futhi abantu nabangapha nje basebenza nzima kangaka kodwa eminyakeni bekuhlukile ngoba besinesikhathi nethuba lokuthi ekhaya bekuyinormal price umuntu bekhona ukuthi akijima ekhaya laye for ikhefu aphinda aphenduke but okwalonyaka lokhu eyi kuhlukile kufuze nje standards esibili okuqinileyo maybe izinto zingaba ngcono.
Kube nzima lonyaka njenganyakenye ukuyakhonza ezindlini zokukhulekela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umfundisi Sinda Ngulube we-Brethren in Christ Church uthi basebenzise indlela ezijiyeneyo ezokuthumayela ilizwi likaNkulunkulu.
Injongo zePasika besizihambisa nge-Facebook, kwesinye isikhathi nge-Zoom. Lolu hlelo lwe-Zoom luyasiza kakhulu kulabo abaku-network nalabo abenelisa ukuthi bathole ama-data bundles. Kwesinye isikhathi bona lama-phone abehambisa izindaba ezimangalisayo nge-internet kusisizile kakhulu. Yebo kambe abanye abakhatshana emakhaya kungaba nzima ukuthi bathole lezi nkonzo zisenzakala kodwa bazazithola loba sokudlule isikhathi esithize. Njengebandla labazalwane kuKristu eZimbabwe sile radio ministry yethu amagugu evangeli eyo esisebenzisayo ukuhambisa izindaba zevangeli.
Umfundisi uSeni Sibanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uthi abantu bakhonza uNkulunkulu ngendlela ezijiyeneyo kulezi nsuku.
Lesi sikhathi sePasika kuba isikhathi lakho lapho okuba khona lama conference okuthi abantu baya behlangana bengamabandla amalanga engxenye amathathu engxenye amalanga abe mane. Siyakwazi ukuthi sasibone inkolo ezehlukeneyo besiyakhempa endaweni ezehlukeneyo ukwenzela ukuthi kube isikhathi sokukhumbula ukufa lokuvuka kwaJesu lokukhululwa kwabantu ezonweni zabo. Manje ngenxa ye-COVID sesihlangana ekulenjini. Lokhu kwenza kube nzima kakhulu ukuthi inani labantu libe banengi ngenxa yokuthi uhulumende ufakile ukuthi singeke sayedlula i-50. So kutsho ukuthi lalapho nxa sokusenzwa ama-conference asemalutshwana. Njalo sokunzima ukwenza abanengi sebesenze kulenjini.
Uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhonze uNkulunkulu loba bebhekane lomkhuhlane we-COVID-19.
Akufani kulokuthi nxa abantu bebonke bebonana. Njalo siyakwazi ukuba isikhathi lapho okuba lesidlo khona, i-communion. Kodwa ngenxa yenjalo yale situation esikuye COVID, akutsho ukuthi abanengi baba le-communion bezimuli ngkhaya. Lalabo abakwanisa ukubuya befinyelela ema-church babe balutshwana. Njalo ke kuhlala ulo lalo ekhatshana lomunye. Akusela kuxhawulana, akusela ukuthi abantu babingelelane. Lanxa kuthatha i-communion sokuthatha ngendlela ehlukeneyo ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani lo mkhuhlane we-COVID-19. Ngakho kwehlukile lo nyaka. Njalo ke kwenziwa ngoba sonke sikhathazekile ukuthi ukuhlangana kwabantu emabandleni kungagcina kusiba yikho njalo kumemethekisa lo mkhuhlane.
Amakholo amaningi athi usuku lwanamuhla olwe Easter Monday ngelokuphumula kuphela hathi ukuthi lilokuhambelana lokulotshwe eBhayibhelini. Umfundisi Raphael Mthombeni ukhuluma ngodaba lolu.
I-Easter Monday kukhanya ngathi yona yona sibili ingabe iyinto yokuzikhandela. Abantu bezikhandele nje kukhalenda lapha kungathi kulilanga la ma families nje ngemva kwe Easter Sunday. yona yona sibili Easter Monday kungathi kuyi holiday nje
abantu emhlabeni wonke jikelele bananza ikhefu lePasika ngendlela esijineyo kulabanye abasebenza ngesikhathi lesi kube labanye njalo abahlangana lesihlobo labangane kwenziwe amadili ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingokhipstube.